Akula muntu ongathemba izano PF ukuthi ngalesi sikhathi ngikhona ingalethi intuthuko ehlule iminyaka engu-40 edlulileyo. Ukuthi namhlanje abantu bangashiya indawo yabo khokho babo baphume bathi bona kule ntuthuko abazavuna kuyo abazazuza kulo ezasebenzela ilizwe. Asiyo ntuthuko leyo ngiyabantu abalutshwane yinto nje yabantu abasebenzelana lalabo abaphezulu abazazuza kuleyo abazavuna kuleyo nto okuthiwa yintuthuko. Ayikho intuthuko engavela kuzano PF ngalesi sikhathi abakhohlwe ngakho ukhuluma into engekhoyo bathathela abantu umhlaba asoze abantu bazuze lutho akusoze kube lentuthuko kuzaba into ye corruption njalo iyabantu abalutshwane bazuze kuyo baphile kuyo laba abalutshwane izakhamizi ezisuswayo nalabo abakhelene labo bazasala phakathi kohlupho phakathi kosizi bengelalendi bengelantuthuko bengelakuphila.
Ucharamba uthi iqiniso yikuthi ukukhitshwa kwabantu laba kuzaletha intuthuko emangalisayo kulumango.
Akula ntuthuko engenziwa ilahla abantu ibulala abantu ithathela abantu umhlaba. Akula ntuthuko nxa ngabe kusenziwa abantu babe landless. Ngokunjalo ungabona izinto zisenzeka ngalendlela kubulawa abantu kubulawa ulimi kubulawa amasiko kuchithwa abantu kuchithwa ubuzwe babantu kuchithwa intuthuko abantu akade bezenzela yona. Ungabona uhulumende sethatha umhlaba ebantwini abamnyama la enguhulumende wabantu abamnyama kubonisa khona ukuthi seyicolonial government yingqondo do engafanelanga ibe khona kuhulumende othi yena ubusa abantu ngomva kwenkululeko. Ngakho ke njalo kumele babe kwazi ukuthi iZANU PF isozibuse kuze kube phakade naphakade. Yena lo ongena efakwa iZANU PF ngalendlela izathi mhlazana iphuma laye aphuma phele kulowo mhlabathi ngokuba into eyenziwa iphikisana labantu abahlezi endaweni ibulala abantu ichitha abantu kayihlali izaphela noma ikanjani.
Njengoba inkantolo isimise kancane loluhlelo okungahanjwa kunkantolo eziphezulu kweminye imthethwandaba singabona ithatha isinqumo esifanayo yini kumbe ngokuya kwesikhathi isizabona inkantolo ivuma ukuthi hayi mabasuswe laba bantu.
Umthetho andaba akazi uhlonishwe kuleli lizwe njengalokhu umthetho lo lesisekelo sombusi constitution kungahlonitshwa. Asikhangelelanga ukuthi noma yiphi umthetho andaba noma yiphi ongathatha isinqumo kuzavuka sokuyinto ehlonishwayo kuleli lizwe. Ungabona bekhwabithi ukuhamba lesinqumo somthetho andaba kuyabe kuyileso esihambisana lohulumende esihambisana leZANU PF. Ngakho ke izinqumo noma iziphi ezithethweyo abantu labo bazabe behlutshwa lanxa bevikelwe ngumthetho bahlutshwa kuchwe ngaphandle kokuthi kuze kufike esinqumeni sokuthi abantu basuse abantu ababusa kabi. Into ezalungisa leli lizwe ukuthi izano iphume iphele embusweni. Ayisalungiseki ukuthi namhlanje singangikhona ihlonipha umthetho. Indlela yokuvikela abantu betshilonga layo yonke indawo yeZimbabwe ukuthi izano PF iphume embusweni. Yikho kuzalamulela abantu. Nxa isesekhona izinto zizaqhubeka zinje kungalandelwa umthetho abantu bethwele nzima ngaphansi kwe-corruption lokubuswa kabi.